sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 25 kuLwezi 2024 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukuqhutshwa umhlangano wokubhadalwa kwezikwelede zeZimbabwe.
Ilizwe leZimbabwe kumele lizame ukubhadala imali, lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho.
Kudluliselwa phambili ukugwetshwa kukamnumzana Jameson Timber webandla le-CCC labanye bakhe.
Lokhu-ke ukuhlukuluza kukamnumzana usenator uThimba ke lowaziwayo ngendumela enkulu yokusekela-ke uhlelo lweguquko eZimbabwe olukhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Kulabotsheketsha abathi labo abavalelwe emgodini wegolide kule-South Africa babanjwe ngamandla zingcwele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uhlangane labenhlanganiso ezehlukaneyo labameli bamazwe atshiyeneyo ezama ukudinga amacebo okuthi eleZimbabwe lingancediswa njani ukuthi libhadale izikwelede zawamanye amazwe. Lezi zikwelede sezidala ukuba ilizwe lehluleke ukuboleka imali kumabhanga agoqela ele-World Bank, International Monetary Fund lamanye, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma emhlanganweni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ukuba eleZimbabwe lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba lenelise ukubhadala izikwelede lezi esezifika amabhiliyoni alitshumi phose lantathu, 12.3 billion US dollars. Wazise njalo ukuba ilizwe liphakathi kwemihlangano ehlukeneyo lenhlanganiso eye-International Monetary Fund, IMF, eyokuba lingabhadala njani imali le.
To encourage implementation of further economic reforms under the arrears, clearance, and debt resolution process, my government is currently negotiating a staff monetary program, SMP, with the International Monetary Fund, IMF.
Ukuze sivuselele umnotho wethu sikhangela indaba zezikwelede, uhulumende wami usebenza le-International Monetary Fund, IMF, ulungisa indaba lezi.
Owayengumongameli wakwele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano yena okhokhela iqula laphezulu lokubona ukuba iZimbabwe iyabhadala izikwelede uthe kumele ilizwe likhuthalele ukuhlawula abamhlophe abathathelwa amapulazi ngohlelo lokwabakutsha umhlabathi njalo lihloniphe amalungelo oluntu.
Regarding the substance of the dialogue process, the government of Zimbabwe undertook to implement a set of reforms covering economic affairs, governance, land tenure, and compensation of former farm owners, a measure that can pave the way to arrears clearance and debt resolution.
Ukuze udaba lokubolekwa kwemali eZimbabwe kumele lulungisise indaba zomnotho ezamalungelo oluntu lokubhadalwa kwemali zabalima abamhlophe ukuze kulungiswe udaba lwezimali lezi.
Lokhu kusekelwe ngummeli weMelika eZimbabwe u-ambassador Pamela Tremont yena othi kumele ilizwe lihloniphe amalungelo oluntu ukuze lihlonitshwe emhlabeni wonke.
They're quite clear. We need public officials to quit using their public offices for private gain. We need the judiciary to be able to deliver justice independently of political considerations.
Sifuna ukuba uhulumende ame inkohlakalo. Sifuna imithethwandaba yenze umsebenzi ngemfanelo. Njalo sifuna eZimbabwe lihloniphe ilungelo labantu yolokukhuluma intando yabo.
Ingcitshi kwezomnotho esebenza lenhlanganiso ye-Labour and Economic Forum umnumzana yebhethi Mpala uthi akaboni kusiba lenguquko kulolu hlupho ngaphandle kokuba Ilizwe lizimisele ukulungisisa amaphutha alo.
Ilizwe leZimbabwe kumele lizame ukubhadala imali lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama-experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuseleleka.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ilizwe lilaso isifiso sokuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi ukuze ilizwe libuyele kusimo sokuba ngelinye lamazwe ahlonipha ilungelo loluntu. Omunye obekade esemhlanganweni lowo umongameli webhanga le-African Development Bank uMnumzana Akinumu Adesina uthe ibhanga leli lizancedisa leZimbabwe ukuba linelise ukubhadala imali. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ibika ukuba amazwe afika amachumi amabili lane 24 emazweni angamachumi amathathu lalihlanu 35 adubekayo kakhulu asengozini yokwehluleka ukubhadala izikweleti lezi. Ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kudluliselwe phambili namhla ukugwetshwa komkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe abedlula amajumi amathathu abatholakale ngeviki ephelileyo belecala lokuqoqa umhlangano owawungekho emthethweni owe-Day of the African Child eHarare. Umantshi uthe abantu laba asebehlale e-remand prison okwenyanga ezinhlanu bazagwetshwa ngolwesithathu. Sixoxele ngodaba lolu loMnumzana Promise Mkwananzi, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC.
Lokhu ke kuhlukuluza kamnumzana usenator uThimba ke lo waziwayo ngendumela enkulu yokusekela ke uhlelo lokuguquko eZimbabwe olukhokhelwa ngobaba Advocate Nelson Chamisa. Yilo lodwa icala ke alalo ngaphansi komthetho weZimbabwe, imithetho etshekileyo, imithetho yobumenemene, imithetho engaqondanga.
Ye, nxa sikhangela ke kwini obona ngazani kwenze ukuthi bakwenze khonokho ukuthi bathi hayi sebeyagwetshwa ngolwesithathu?
Akula sizathu esizwakalayo esingaba khona phandle kolunya nje lokuzonda kokuthi ubaba uThimba engomunye wengxenye zalabo ke abalwela ukuthi kube nenguquko eZimbabwe. Kodwa ke sesifike esibangeni sokuthi nxa belokhu bengarelizanga ubaba uThimba sizasela singasela option. Kodwa ke ukubizela ke ukuthengisela ngokuthula sithengisela ukukhonana kwethu kwehluleka ke kumthethandaba yeZimbabwe ukuthi bapinqe indaba kababa uThimba olokhu esentolongweni namuhla sokuze kuze inyanga ezingu-6.
Ye, kodwa akulethusi kakhulu yini khonokho okwenzakala kuThimba labanye bakhe?
Kuyasethusa kakhulu ngoba utshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe singeke siwuthembe. Asiwo umthetho ofair, asiwo umthetho ojust, asiwo umthetho esingarelya ngawo njengeZimbabwe ukuthi sibe le-justice. Wonke umuntu-ke uyabe ngani kazwanani lo mbono we-ZANU-PF, umthetho lo kawumvikeli.
Lo ngumnumzana Promise Mkwananzi, isikhulumeli selinye lamacele e-CCC obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Munashe Mdutsa owebandla le-ZANU-PF.
Mina kuthi ngayibona ngaphandle kokuthi eZimbabwe sinama-courts yiwadithemayinayo ukuthi bayakubona njani. I think ujaji ngumbomathithethe lo okhulume khonokho uyakwazi ukuthi ufakile lephi isizathu sakhe sokuthi ufuna ukubagwema nini ngendlela yena abona ngayo. Mhlawumbe bekulesizathu azibonileyo ukuthi kungayenzi ukuthi ebagwebe namuhla ebagwebekelanga lela liqambileyo. So thina njengabantu bebandleleza no-PF asila mandla entweni ezama-courts okwethu nje kukhangela nje ukuthi ama-courts ayenzayo. And ama-court nxa sedicidile kufike kwethu kulalela nje silandele khonokho kuyabayikhulumile. So sizamelela lapha sebegwetshwa ukuthi i-court izathini.
Abanye bathi ibandla leZANU-PF liyangenela kwezomthethwandaba, ngabe phendulo sithini?
Abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta i-South Africa, abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta kanti seNamibia, abanye bathi ibandla leZANU-PF liyakhontesta laseMozambique. Abantu balelungile lokukhuluma into abazicabangayo labazifisayo. Nxalili bandla elikhulu abantu bayabona ubukhulu lobo, kube bona ubukhulu bangikhona kungani buyathatha yonke indawo including lasema-courts lasemapholiseni. Kodwa abantu into zama-courts yizo zodwa. iZANU-PF ngabile amandla ngaba ibophisanga uthelenzi mkude ukuthi engahambi entolongweni, ngabe iZANU-PF ilamandla ngaba ibophisanga kuningi laba abotshwayo abangabephathi. I-courts ngayisenza umsebenzi oyenza umsebenzi.
UMnumzana Munashe Mdutsa, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso zikaZulu lezihlobo zabotshekeja osekwedlule inyanga bengaphumi emgodini wegolide omdala e-Stilfontein kule-South Africa bathi bafuna amapolisa angene emgodini ahlenge otsheketsha laba ngemva kwembiko ethi kulamadoda ahlomileyo phansi emgodini abalela ukuthi bephume. Uthusa Khumalo usethulela lolu daba ekwele South Africa.
Iqula labotsheketsha abalitshumi lane 14 eliphume emgodini kushaft 10 phakathi kobusuku izolo batshela amapolisa ukuthi baphume ngentunja yenalithi bebalekela iqula labesilisa abahlomileyo okuyilo elivimba utsheketsha laba ukuthi bangaphumi. Abalitshumi lane laba bonke abayizizalwane zakwele Mozambique bathi ukudla konke okuthunyelwe izakhamizi ngeviki ephelileyo kuthethwe zingqweleleze. Lezi zindaba esezilethe intukuthelo lokudana okukhulu kunkokheli zenhlanganiso zikaZulu lemuli zabotsheketsha laba bona abathi sekufuze amapholisa angene ayehlenga otsheketsha laba kulezi ziqhwaga. Umnumzana Mzukisi Jem, isikhulumeli somanyano wenhlanganiso zikaZulu esabelweni seNorth West, iSouth African National Civics Organizations, utshele Studio 7 ukuthi okube phula umoya ukuthi kudala betshela amapholisa ukuthi otsheketsha laba bafuna ukuhlengwa wona isithi abafuni kuphuma.
Ibuhlungu futhi, ibuhlungu ngoba ibesike sayitsho ngaphambili into yokuba abantu bavalelekileyo apha bayakufuna ukuphuma kodwa bakwazi ukuphuma because imingxunya ebebeyisebenzisa ukuze bakwazi ukuphuma besixelelwe into yokuba iye yavalwa ngamapolisa.
Limbiko esilethe ukukhathazeka kakhulu kuzalwane zeZimbabwe ezinesihlobo esemgodini lo. Owesifazane ongathandanga ukuthi izwi lakhe licithilelwe nxa ekhuluma uthi umne wabo selenyanga ezisitshiyagalombili engaphumanga kulo mgodi osekubuhlungu nxa esizwa ukuthi uyaliswa ukuphuma. Phakathi kwayenaliviki esinye isizalwane seZimbabwe sifake umlayezo kuhlelo lokuxhumana olwe-WhatsApp sisithi kulabanye abantu abadinga izihlobo zabo ezathenjiswa imisebenzi eRustenburg kwazwakala ukuthi basezandleni zeziqhwaga lezi.
Uthi ufuna umsebenzi bathi kunomsebenzi eRustenburg wokwakha. Ma bafika lapho senifika eRustenburg bafike banithengise bathengise bonke labantu ebafaneni babesuthi sebebahlohla emgodini ngokwenkani hayi ngokuthanda sebebaphuca amafoni.
Ilunga lenhlanganiso Affected Mining Communities United in Action umnumzana Bongani Jonas uthi kubadanise kakhulu ukuthi iqula labahlengi elakhethwa nguhulumende obekufuze liqale umsebenzi lo namhlanje leshulekile ukuqala kwangabi lezi zathu eziphiwa nguhulumende.
Thina sifuna imishini iqhubeke ngoba thina into besiyizelela beyukuthi sizosaiva abantu nokuprotekta ama-human rights wabantu. So thina sisathi iyabonisa lento yokuthi labantu laba baphumile lapha ya abantu badinga usizo underground. So singadelay sidonsa amanyawo wethu njengoba sesibonile ukuthi abantu bayadinga usizo.
Amapholisa wona aqhubeke sithi ngeke angene phansi lapha emgodini ngobotsheketsha laba bahlomile njalo kule mimoya eyingozi. Kusenjalo umthethwandaba we-North Gauteng High Court ePretoria namhlanje unqume ukuthi lilungile inyathelo lamapholisa lokungavumeli ukudla lamanzi ukuthi kungene emgodini ukuzotsheketsha laba baphume. Ngimele Studio 7 eStilfontein e-North West kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sikasizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umsekeli kamongameli unkosikazi Netumbo Nandi Ndaitwa ulakho ukuba ngokuqala wesifazana ukhethwa ukuba ngumongameli weNamibia ingakhethwa nguZulu ngolwesithathu. Kulezi zalwane zakwele Somalia ezingamashumi amabili lambili 22 ezigalule namhla elwandle duzanile leMadagascar kulandela ukubhewuka kwezikebhe ezimbili. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kweziphathelene leMelika, amazwe emhlabeni jikelele aselinde ukuzamazama kwezomnotho. Nanku osiza kuba ngumongameli weMelika, uMnumzana Donald Trump uthi uzakwethesa amazwe imithetho ebanzi ikakhulu eleChina. Ungazi ukuba uTrump uzakwenzani kahle kahle sokutshiye ohulumende labosomabhizimusi bethithekile ngokubika kwintatheli ezindaba ye-VOA News uBill Gallo eseSeoul kwele South Korea.
Embusweni wakhe wakuqala uDonald Trump wethesa impahla evela kwele China imithelo ephezulu kakhulu okwaphehla ukungahlaliseki kumnotho womhlaba jikelele. Phambilini kokuphenduka kwakhe kumbuso wesibili, uTrump uyafunga uthi kathesi uzathatha amanyathelo aqinileyo akhweze imithelo yempahla engena eMelika ivela kwamanye amazwe ngokulitshumi ekhulwini i-10%. Kuthi evela kwele China yona uzayikhuphula ngokungamatshumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Lanxa ele China lingakaphawuli lutho ngalokhu, selike laxwayisa ngokufuthelana kwezokuthengiselana phakathi kwamazwe omabili. Unkosikazi Mao Mao Ning, isikhulumeli sogatsha lukarhulumende weChina olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
Asiphenduli imibuzo yokucabangela, kodwa ngizaphinda ngigcizelele ukuthi akekho ophumelela impini yokuthengiselana, futhi lo mhlaba awungeke uzuze lutho kulimpi.
Imithelo kaTrump ilakho ukulimaza iminotho yamazwe athengisela elemelika impahla, kodwa ukwethesana imithelo kwaleli lizwe leChina kulakho ukuvulela abanye amathuba. Amazwe amaningi athole inzuzo ngoba ukukhiqizwa kwempahla kusuke kweleChina ngenjongo yokubalekela imithelo. Umphathintambo wakwele Thailand obona ngenhlelo zokuthengiselana umnumzana Pichai Narib-Tafan utshele umsakazo we-Voice of America ukuthi amankampani amaningi aseMelika asevule amabhizimusi elizweni lakhe esuka kwele China.
Kufanele sikwazi ukumelana lesimo lesi. Empeleni ngibona inkinga lezi zilethela iThailand inzuzo. Ngikholwa ukuthi singaba yindawo yokutshala imali yawo wonke amazwe.
Kodwa leyo ndlela iza lengozi. Amazwe amaningi athole inzuzo ngokusuka kwenhlelo zokuthengiselana eziningi kwele China asegxile ekuthengiseleni impahla yawo eMelika, okuwafaka engozini yokwetheswa imithelo ekhulunywa nguTrump. Ukukhathazeka akukho emazweni alobudlelwano bokuthengiselana leMelika kuphela. E-Afrika, lapho ukuthengiselana leMelika okukusilinganiso esiphansi, imithelo ingadala ukuthi kube lokuswelakala kwezinye impahla. Ngokutsho kukamnumzana Melvin Futhe, ingcweti ekhokhela inhlanganiso ye-Constituency for Africa, ekhuluma le-VOA Africa 54.
We talk about manufacturing, if we're talking about production of produce of pineapples and
nasikhuma ukukhiqiza impahla kuzaba nzima ukuthi isithelo esifana lama pineapples singene kwele Melika. Ngakho anginathemba ukuthengiselana phakathi kweAfrica leMelika xa sikhangela ukukhutshulwa kwemithelo.
Ukungacaci okunengi kuvelela ekuthini uTrump ungumuntu ongeke umqedisise. Eze engene embusweni kuqala, wayehlala esebenzisa imithelo ukwethusela ukuze ethole akufunayo. Kutsho ingcweti esebenza lenhlanganiso ye-Institute of Southeast Asia Studies, umnumzana Jayant Menon.
Trump is not a protectionist, I think, right? He's a deal maker. That's what he, likes to...
Angicabangi ukuthi uTrump unqaba ukuthengiselana ngosomabhizimusi. Yiyo indlela athanda ukuchaza ngayo, uthanda izivumelwano zokuthengiselana aphatheke kuzo.
UMenon uthi amazwe aqotshwe nguTrump alakho ukuphoqa ukulotshelwana kwezivumelwano ezintsha endaweni yokwethesana imithelo okungawalimaza kanye lomnotho womhlaba. Ayisikho konke okukhulunywa nguTrump okukhomba ukuthi ufuna ukunqaba ukuthengiselana lamanye amazwe. useke wakhuluma ngokwesula imali evela kuhulumende eyokuphathisa amankampani akhiqiza izimota ezisebenza ngamandla kagetsi. Lolu ncedo lwasungulwa nguhulumende kamongameli Joe Biden. Umnumzana Menon uthi,
he's already called them, you know, silly in a podcast with Joe Rogan.
UTrump uthothoze uncedo lolu kwipodcast kaJoe Rogan uTrump. Ngakho ulakho kulwesula. Ngibona lokhu kuyinto enhle kakhulu nxa sikhangela inkinga ezithinta umnotho womhlaba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba eqhoba amathambo engqondo ekuthini azasebenza njani lo Trump, amathuba amahle akhona kanye lengozi kunhlelo zokuthengiselana. Udaba lolu lulotshwe nguBill Gallo weVOA News eseSeoul kwele South Korea. Lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo weVOA Studio 7.
Wezempilo kahle namhla sixoxa ngokungasebenzi kahle kwenduku kababa okubizwa ngesilungu ukuthi erectile dysfunction. Ubathabile masuku usedulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilo kahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization ithi abesilisa abayizigidi ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150 million, babelesimo lesi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-1995, njalo inani leli likhangelelwe ukuba lizakhuphuka lifike izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi amabili, i-320 million, ngo-2025. Inani leli ligoqela abadabuka eZimbabwe, okukhulunywa kufihlwa ngodaba lolu. I-WHO ithi abantu abaleminyaka yokuzalwa esuka kumachumi amane kusiya phezulu balakho ukuba lesimo lesi esenza induku kababa ingasebenzi kuhle. Odokotela bathi kunengi okudala isimo lesi. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngesimo se-erectile dysfunction.
Lo asomkhuhlane wona ngokwawo kodwa into esithina ngesikhiwa yi-symptom. Symptom yinto izwayo yenzakala but kutsho ukuthi kulomi mkhuhlane okhona ngemva kwawo. Ufuze udingisise uthi yini. Ngiyazi amadoda amaningi ngenxa yokuthi indawo ejala ukuba yimfihlo siyande ukuthi sicina sisiyadinga uncedo endaweni ezingayisizo. Sidinga imithi athi esiphambanisa umzimba, imithi esikhathi ecina iphambanisa ama-kidneys.
Udokotela Matsika uthi phose bonke abesilisa bayake behluleke ukuya emacansini ngoba bayabe bekhubazekile emcabangweni.
Yinto othi uyatholakala ukuthi amadoda amaningi wonke umuntu sekwaba le-erectile dysfunction. Nxa sikhuma umkhuhlane lo abaningi bakhona siyanda ukuthola ukuthi kuyanda ukuba yi-psychological problem, into esuke engqondeni. Kungabe ukuthi ngumuntu ohlukumezeke emsebenzini, ohlukumezeke endlini, kodwa siyanda ukuthi kuyahambelana, ukujabula uhambelana le stress. And then abalutshwane kwesijabu bathothi bayanda uba le mikhuhlane futhi nxa umuntu abalishukela ngoba i-BP yakhe engayikhontrolanga kuhle, ecine ngumuntu osicinga ngapha naphela langapha emacansini ungasasebenzi.
Abanye abezempilakahle bathi kumele abesilisa abalohlupho lolu bedinge uncedo kubodokotela. Umongi ohlala koBulawayo umnumzana Mthulisi Moyo uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlupho esihlangana lalo yikuthi iningi labantu sebephila lemikhuhlane efana lechukela ebangela kumbe ethundubeza ubukhali bukababa. Nxa le imikhuhlane ingelatshwa kuhle akufiki ebangeni lokuthi umuntu aswele amandla emacansini. Kuqakathekile njalo ukuthi nxa umuntu egula adinge usizo engadaneli ebantwini kumbe emithini angelaqiniso layo kumbe ezaphathisa okwesikhatshana kuphela. Esibhedlela balakho ukupha imuthi olesilinganiso esifanele umzimba singasoze siphazamise ukusebenza komuntu.
Odokotela labanye ababona ngokwenzakala emphakathini bathi abantu abaningi abalesimo lesi kabaphumeli egcekeni ngenxa yokwesaba ukuchothozwa nguZulu. Umnumzana Elion Mdlawuzo ohlala koBulawayo uthi kudala kwakule mithi yokuvusa induku kababa.
Ukungasebenzi kwenduku zakobaba kuhlupho kakhulu. Khona nje sokuvamile njengathezi. Dala bekukhona kodwa bekungavamanga nathi manje ngoba bekukhona izihlahla ezithile ekade zivele zisetshenziswa. Bekuselatsha ngesintu phele. Kade sangathi abakwaziyo ngathi abasekho. Sinobalutshwane nje balokuncane abakwaziyo.
Unkosikazi Sitshengisiwe Radebe umhlali wakobulawayo uthi ngitsho lasemtshadweni abanye obaba bayafihla uhlupho lolu.
Indaba leyo kwemacansini le iyahlupha ngoba ngesintu sethu esikhuliswe ngaso yindaba vele sengaxoxi ngayo ngisho lesamakamelweni. Yeza umuntu esithi khona hayi namhlanje diniwe kuhle kuphelele khonapho umuntu angaze washo ukuthi khona hayi ngilo hlupho lapha kanti ungancedisa njani kunokuthi umuntu azidingele umbeko ngama-WhatsApp group labe advertise imithi yona leyo ebese zihambe ezithengela yedwa ngale ngudlu. Kodwa sifisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi sithole amathuba okuthi sixoxisane ndawonye.
Abezempilakahle bathi kumele abantu abalesimo lesi behlolwe ezibhedlela ukwenzela ukuba isebenze ngemfanelo induku kababa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sasibona Studio 7, ngithemba liphilile. Ye, sizwile umgunda Musaka. Abantu kwehluleka kwabo ngaso sonke isikhathi bahlala bakhomba amazwi aphetsheya ngeminwe bathi bavikela i-sovereignty yabo. Kodwa ube suyazibuza ukuthi ngempela amazwe lana aphetsheya selike lawabona khona phana emgwaqweni abelungu betshona betshana labantu elizweni lakithi. Omgunda Musaka abayekele ukurobha abantu. Omgunda Saka bacabanga ukuthi bahlakaniphile. Ye, bahlakaniphele ukutshontsha ukubulala ilizwe lize liphume impethu, into abayihlakaniphileyo leyo. Ngoba empeleni singeke sibelokhu sibhulema amazwe entshonalanga thina siyizehluleki. Sonke isikhathi oGunda Musaka bacabanga ukuthi khona yamaqembu lawa azibiza ngokuthi ngama-Liberation Party yiwo okufanele ahlale embusweni. I-regime change ma kufanele ibe khona kulungile, namkane ebutswani yenzekile kufanele ibe khona, kodwa lingarobhi abantu lithi khona lina lifuna ukuhlala embusweni ngoba lithi lingama-Liberation Party. Laribhaleka bani?
Hey, Studio 7, Studio 7, njani? Hayi, mina ngiphilile. Wala ngikhuluma ngendaba yama opposition leaders. Ake lizameni ujobu sikhala abantu beZimbabwe, please. Nguye true leader engaqamba imanga ekhuluma iqiniso. Yikuthi eZimbabwe vele iqiniso liyababa, vele alifuneki. Amanga amnandi. Wonke umuntu okhuluma amanga, uchamisa wakwathi ekhuluma ngo-2013, belapha kade siyama-elections ekamnanga kho ngo-2018. Wathi yena usekhulu ngo-2018, wathi yena usekhulume no-Trump. U-Trump uthe uzafunda iZimbabwe angawina yena. U-Trump wakuzwa khona ku-Trump wabuza uChamisa waphika. Mina kade ihambe ikhuluma ema-rallies abantu. UChamisa kaze kangena ejele, wonke ama-political, ama-opposition leaders ahlale engena emajele, ahlale echaywa, ahlale senziwane, ethathelwe izinto zabo. UChamisa kuzake kwenzakala empilweni yakhe khonoko, yena i-opposition likunazelele khonoko. Ngithanda amanka abantu beZimbabwe lithanda ukulandela izinto ezingela msebenzi.
Studio 7, Studio 7. Umsakazo omuhle, umsakazo olohlonzi, umsakazo lendaba eziqiniso. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngendaba yeMozambique la njalo ngomhlangano lo weSADC. Hayi, umhlangano weSADC akulanto ongayenza eMozambique ngoba yibo ikakhulu uChairman nguye owenza into embi kakhulu. Nguye owawonayo, nguye usathani, nguye umuntu ongalunganga e-Afrika. Akula nto angayilungisisa. Ye, bangaba khona abangu-4 abamchasayo. Bonabo labo ngosathana, abantu ababi, abantu abangalunganga. So akula nto bangayenza eMozambique, kuzaliwa, kuzachitheka igazi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ngingakhohlwa ku-Live Talk namhlanje silani njalo nje sixoxa ngemizamo eyenziwa ngeleZimbabwe elizama ukubhadala izikwelede ze-IMF, World Bank lamanye amabhanga. Singakahlukani sihlobo sike sikhangele ezinye izinhloko zendaba bezikhokhela. Kuqhutshwa umhlangano wokubhadala izikwelede zeZimbabwe. Kudluliselwa phambili ukugwetshwa kukamnumzana Jameson Timba webandla le-CCC labanye bakhe. Siqhuba lapha uhlelo lethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilalele iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.